abantu bayahambisa kakhulu impahla njengenjwayelo ukuthi abantu bathumele impahla ngoba kuchiko ukuthi uthumele kulokuthi usihambele wena.
Siyasibone ngesikhathi esifana lo December lalapho kuyaba kuyingama holiday khona, yikho okungani kuyaba kulabaningi abahambisa impahla. Kathesi kunjani njengoba kathesi sesisiya kukhefu leli elika-August?
Abantu bayahambisa kakhulu ngoba antili awazi la bantu abanamaphemisi Zimbabwe special permits aya-expire ngo-December. So abantu bayahambisa impahla zabo kakhulu plus iholiday leyi ifike ngesikhathi abantu bale mali zabo plus uyawazi ukuthi ngo-July kune-increment e-South Africa. So abantu bathumela impahla eziningi kakhulu nabomalayita konke namabhasi.
Khona kubhadalwa imali enganani ukuthi umuntu ahambise impahla asithi ezifana le-grocery?
Kuyadependa nje no-driver, ikuvumelana nje, bayabona nje ukuthi impahla yakho ingakanani, but iningi labo-driver liyabe lifuna 25% yevalu yempahla yakho.
Sike sezwa ngezikhathi ezidluleyo ukuthi besezibanjwa ezinye impahla, okwalezi nsuku kunjani? Ziyedlula zonke na?
Ziyadlula kodwa kuyakhulunisana kuphela e-border, but zingasibamba sometimes banaba ukuthi basikhathi, but kaningi impahla ziyafika.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye omalayitha abathwala abantu bevela eZimbabwe befika labo khona ngapho eSouth Africa bese bebavalela bethi bona nxa izihlobo zingakhiphanga imali ngamasozo bakhiphe. Liyalibuzeni lo?
Yebo, lokhu kuyenzakala kakhulu. Bakhona bomalayitha abayenza le nto sometimes abantu bengagadela emesina eShell garage kumbe e-engine garage. Bakhona bomalayitha abayenza le nto, bayabathathela amafoni, bayabathathela nemali kube bavalele umuntu until izihlobo zakhe zibhadale imali, inkalakatha zemali. Kodwa sesifakile i-security yethu kwi-N1 emisa amakhombi wonke abomalayitha, sibuza abantu ukuthi kuhamba njani. So kwakathesi akungcono.
Nxa lifaka abantu bona labo abe-security, bayavuma yini bona labo omalayitha ukuthi bahlolwe yibona labo abantu benu?
Bayavuma kakhulu ngoba i-security yethu thina iyabe yi-armed and i-government iyawazi sisebenza ndawenye nama-tax. So siyabe sihlangene la e-South Africa, ama-tax yinto e-respectwayo kakhulu okokuthi i-security yama-tax ingamisi izimoto ziyama and angeke ba-try ukubaleka.
Kahle kahle kuyini impahla ethunyezwa ekhaya njengoba bona ukubana okuningi sokutholakala ekhaya njalo intengo yakhona ingehlukananga kakhulu le South Africa?
Intengo ehlukane kakhulu. Into njengamafutha i-5 liters la e-South Africa ungayithola ngabo-8 rand, and then izinto ezinjengesishebo i-chicken uyabona ukuthi 2 kg la e-South Africa uyayithola ngabo-30 something rand. Isipho i-washing powder bayithola ngabo-4 rand, 30 something rand, but ekhaya uyabona ukuthi isipho leyana about $8, which is maybe i-double yaleyo mali. So ichipi kakhulu izinto la e-South Africa, angeke zifane ngabezibona.